soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lingali tshona njani izolukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesihlanu mhla ziku 28 zibandlela 2022 nguChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje.
Izikolo kuhle zivulwe ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule.
Uhulumende useyekethise izifundiso ze-lockdown kulandela ukwehla kwenani labantu abathelelwa igciwane le-coronavirus elizweni. Wathi njalo izikolo sokumele zivulwe mhlaka 7 ngenyanga ezayo.
Namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisekhanseliwe following the court case lani yablokho ukuthi kumale nom.
Amadali awe-nominations court kobulawayo leHarare ahlale lamhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lephalamende eziyisithupha ezike zabikwa ngaphambilini ubana kaziyi kuncintiswa. Kuliviki kuhlelo oza Fridays lomculi wengoma zokholo uPhilani Nleya osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Uhulumende uthi ngenxa yokwehla kwamanani abantu abathelelwa igciwane le-coronavirus, izikolo sezizamele zivulwe ngenyanga ezayo mhlaka 7. Osaphethe isikhundla sikamphathintambo wezempilakahle uDokotela Amon Murira uthe uhulumende usezayekethisa iziqondiso zokuvalwa kwelizwe eze-lockdown. Embikweni awethule namhlanje uMurira uthe isikhathi sokuvalwa kwelizwe nge-curfew sesizaqala ngehola lika-12 ebusuku kuze kube ngu-5 ekuseni. Uthe lanxa nje ekethisa iziqondiso lezi, abantu kumele baqhubeke begqoka ama-mask ikakhulu endaweni okulabantu abaningi. Kunjalo nje uhlangothi olubonanga ezemihloliso olwezimsec luyalandula imbiko esisabalele ezinkundleni zebulenjini ethi impumela yababhala imihloliso ka-grade 7 isikhona. Ngasikhathi sinye iningi labazali lithi selilindele ukuvulwa kwezikolo ngoba kumemetheka kwegciwane le-coronavirus sokunganeno. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma nabephephandaba le-Chronicle, isikhulumeli sezimsek unkosikazi Nikki Dlamini ulandule imbiko yokuba impumela yemihloliso ka-grade 7 isikhona. Uma isikhona limpumela yemihloliso, uthi baza kwethula imbiko ngokusemthethweni ozathunyelwa ezikolo bazise njalo abezindaba. Umsekeli kamongameli uMnumzana Constantine Chiwenga osaphethe isikhundla sokukhokhela ilizwe okwamanje ukhangelelwe ukwethula umbiko wokuvulwa kwezikolo. Okwakhathesi abafundi ababhala imihloliso ababuyela ezikolo mhlaka 3 zibandlela bagqiba imihloliso ngomvulo mhlaka 31 zibandlela. UMnumzana Thawungana Ndoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo, uthi baphakathi kwamalungiselelo okuvulwa kwezikolo.
Preparations for the opening of schools are going ahead as I am speaking, and parents and guardians should do well to assist in the provision of face masks, knowing that face masks now form part of the school uniform of our learners.
Amalungiselelo okuvulwa kwezikolo ayaqhubeka. Abazali kumele bancedise ukuthi badingele abantwana ama-mask ngoba aseyingxenye ye-uniform. Kumele bazilungiselele ukubhadala indleko zesikolo ukuthi bengathwali nzima izikolo zingavulwa. I-COVID-19 siyilungiselele njalo sikhangele umumo esiphila kuwo.
Unkosikazi Kentucky Dube ngomunye wabazali abathi isimo se-COVID-19 sasinganeno ngakho ke kusadingeki ukuthi izikolo ziqhubeke zivaliwe.
Sesikhangelele ukuthi izikolo zivule. Sibona labantu ababanjwa iCovid-19 besehlawele ezinsuku. Dathi sesikhululekile ukuthi abantwana babuyele esikolo. Ubhubhani lolu lusathehem. Sikhangelele ukuthi aluba uhulumende uyathi abantwana bahambe nsuku zonke esikolo ukuze bengalahlekelwa izimfundo njengalokho okwenzeke kumnyaka ophelileyo.
Unkosikazi Sithandazile Mabhena, isakhamuzi sakoBulawayo olabantwana abafunda kubanga eliphansi, uthi ababuyele esikolo abantwana ukuze bengalahlekelwa kakhulu lonyaka njenganyakenye.
Ukuvula kwezikolo sekusiphuzele ngoba abantwana sebekhula kuphela ezindlini okuyinto yokuhlungukile njengabazali ukuthi imfundo yabo lekusasa yabo isiphazaniseke kakhulu. Isifiso sethu ngesokuthi bahambe esikolo nsuku zonke ukuze bayekhava isikhathi sebesichithile behlezi ezindlini ngenxa ye-COVID-19.
Unkosikazi Thandeka Msipha, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi ukuhlala kakhulu emakhaya sokubangela ukuthi abantwana bagcine bephatheka kokungabaphambanisa elakusasa labo.
Izikolo kuhle zivule ngoba abantwana sebephenduke okunye. Iningi selibhema selinatha utshwala ukuthi amankazana amaningi bazithwele. Okuyinto ebuhlungu kakhulu leyi ngoba impilo isihle yaphambaniseka ezifundweni zabo. Okunye abazali kumele bancedise abantwana ngezinye indlela ukuze bangachaphazi impilo zabo bakhumbule ikusasa labo.
Kuphetha usuku lwayizolo, ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba balikhulu namashumi amahlanu lantathu, i-153, ababanjwe ngumkhuhlane we-COVID-19, kwabhubha abathathu, i-3. Asebehlabe ijekiseni yokuqala yokumelana lobhubhane lwe-COVID-19 bayizigidi ezine lenkulungwane ezingamakhulu amabili laphezu kwengxenye, i-4.2,055,799. Kuthi asebehlabe amabili bayizigidi ezintathu lenkulungwane ezingamakhulu phose amathathu, i-3,285,803. Asebehlabe amajekiseni amathathu bazinkulungwane phose ezingamashumi amahlanu, i-48,966. Ngimele iStudio 7 yakoBulawayo, ngingubathabile Masuku.
Idale le nominations court lakoBulawayo lihlale lamhlanje e-Trade Court Magistrate Court lisamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lwama-by-elections ezikhundleni zedale lePhalamende zabamela inkulumane lePhumula. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekoBulawayo.
Lezi zikhundla ngezinye zeziyisithupha zababe ngabebandla le-PDP elalikhokhelwa ngumnumzana Tendai Piti, ezike zanqunywa ngaphambilini ngumthethwandaba owe High Court ukuthi kaziyi kukhetho lwama-by elections lolu. Kodwa kuphinde kwaphuma esinye isinqumo somthethwandaba munye uphikisa isinqumo sakuqala esiyiso esikhokhele ukuba ababona ngezokhetho abeZimbabwe Electoral Commission iZEC bagcine behlala njalo elinye idale namhlanje ele-nomination court. Unkosikazi Sichelesile Mahlangu ngomunye wabathi benelisile ukuphanyeka amaphepha edale le-nomination court ukuze ancintise kulolu khetho.
So namhlanje okwenzakalayo ukuthi sesizofayila amaphepha zethu e-nomination court silindele umhlaka 26 March lapho osokuzangqikelana khona ama-parties amaningi achiyeneyo. Okwenzeka e-high court kuyethusa ngoba i-high court ayisoze inike isinqumo namuhla, the same high court futhi kusasa izike isiguqulile leso sinqumo. Kuyethusa kumadali ethu ukuthi kanti sokusenzakalani, kulahleka ngaphi. Kodwa ke asazi ukuthi khona ukhabakwenzayo kuza kufisa basikisa ngathi.
Bayililunga lenkulumane waxosha edale lePhalamende umnumzana Phulu Kucaca ngomunye njalo wabenelise ukuphanyeka amaphepha kuleli dale namhlanje.
Namhla sizofayela amaphepha e-nomination court le eyenziwe egazethwe ebusuku abantu belele. Kuyasijabulisa ngoba sizawina. Singene ePhalamende siyi-CCC ngokwe you know, ezivelo. So kunokana kulithuba elikhulu lapho kakhulu.
Umnumzana Kwanele Hlabangani umkhokheli welinye lamabandla aphikisayo ele Republican Party of Zimbabwe uthi isinqumo sokuhlala kwenomination court namhla kuqondile.
Ah, namhlanje lati basidumile ngoba besazi ukuthi inomination yayisekhanselwe following the court case lena yabhlokha ukuthi kumale nomination. Kodwa thina njengebandla le Republican Party of Zimbabwe ye-RPZ silawa amalunga azamela kulelo khetho. Ngikhuluma kunje babhizi nje kade sibazafaka amaphepha. Owasephumula ngu-Stanford Nyoni, owasenkulumane ngu-Gregory Ncube. Kuyasijabulisa kakhulu kokutshengisa ukuthi umthetho ukhona eZimbabwe ukuthi wonke umuntu ulale elungile lokuthi nxa siya enkantolo aphiwe ithuba lakhe. Ngithemba bakukhangele ngendlela belandela umthetho.
Umnumzana Tigere Bendere obemele ibandla le-United Democratic Alliance e-nomination court uthi bazamelwa nguntando yenkosi Ndlovu ephumula loTiribangani Ndarowa enkulumani.
Ebandleni lethu namhla silo uNtando yenkosi Ndlovu MP wePhumula lo Tiribangani Ndarowa MP wenkulumani. The nomination so far it has been okay. We've seen no problem so far. Eyanamuhla ngiyabona ngani right. Okakatesi. Asikabi ne problem. The candidate is about $50.
By-elections la ayemele aqhutshwe ngomnyaka ka 2020 kodwa ngenxa yokuqhamuka kwe-COVID-19 amiswa ngabezeki. Aseza qhutshwa ke mhla ka 26 Ndimbitho lonyaka njalo kukhethwa amalunga edale lephalamende lamakhansila abaxoshiswa ezikhundleni ngabamabandla abalisa i-MDCT le-PDP ngoba basebe kubandla le-MDC Alliance lona eseliguqule ibizo selizibiza ngokuthi Citizens for Coalition Change CCC. Ngimela iStudio 7 ngikobulawayo eTrade Court Magistrate Court Nomination Court ngingu Anastasia Ndlovu.
Lokhu sikudaba lunye idale le-nominations court lamhlanje eHarare lalo lamukele amabizo abantu abazancintisa kukhetho lwama-by-elections eKambo Zuma laseHarare East. Kukhetho luzakwenziwa mhla ka-26 Mbimbitho. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare. Umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Monzora uthi usexotshe unkosazana Thokozani Khuphe ebandleni. Ukhuphe yena ngeviki edluleyo wazise ukuba usebumbe icele lebandla leli esithi ngoba uMonzora usezithi ngumkhokheli webandla le-MDC Alliance. Ekhuluma lentatheli zindaba lamhlanje eHarare, uMonzora uthe uKhuphe wayengwa ngamalunga ecele lezanu PF elithiwa iG40 ukuthi axexebuke kubandla leli akhokhele elinye icele. Uphinde wathi banethemba lokuthi bazanqoba kukhetho lapho athi benelisa ukufaka amalunga afika isilinganiso esifika phose ikhulu ekhulwini 90%. Kukhetho lokudinga amalunga edale lephalamende uthi njalo kukhetho lokudinga amalunga amakhansile benelisa ukungenisa abazamela ibandla abayisilinganiso esifika phose amachumi ayithoba minwe mbili 77%. Sicoce nesikhulumeli sikankosazana Khuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Lokho okuthiwa nguMonzora lizaba nje ngoba uZulu weZimbabwe uyakwazi ukuthi mhla ka 3 January uMonzora wabhalela izethi wathi senze ibandla elitha elithiwa iMDC Alliance la olusiya Madibenga. So ke kangeke akwazi ukuthi axotshe umuntu oyikho kubandla lakhe. UDokotela Khuphe umile kuMDCT yena uMonzora senze okunye okulibandla okuthiwa iMDC Alliance. So ngokunjalo akulandlela ukuthi umuntu okwelinye ibandla axotshe umuntu okwelinye ibandla. UMonzora nje uyazisomela nje ubechaza labo esingathi ngama handlers akhe ngesilungu.
UMonzora uphinde wathi yena ukukhanya unkosazana Khuphe wayengwa ngabantu beG40 ukuthi athathe inyathelo alithathayo. Lithini lina ngalokho?
Lezi zinkulumo zobula zikababa uMonzora ngoba siyakwazi ukuthi akhulume ngeG40 ufuna uzwelo kuma handlers akhe. Kodwa lokho asoze kwamunisa nje ukhetho ngoba siyakwazi ukuthi mhla ka 26 March zabalo ukugedla kwamazinyo sedliwe okuyangisayo kakhulu ngoba labo adinga uzulu labo kabavoti kuma by-election alandelayo. Siyakwazi ukuthi uDokotela Khuphe umuntu oyifounder member ye-MDC kajoyina ng-MDC izulu njengaye uMunzura ngokunjalo kadingi ukuthi azuze i-advice kumbe amacebo evela kwabanye abantu. Yena ngokwakhe uDokotela uzicabangela izinto azi-implemente, so ke kahendlwa ngabanye abantu njengaye uMunzura.
Ungasitshela ukuthi udaba lwebizo lebandla lizaluhambisa yini emthethwandaba kunye lodaba lwemali esizwa kuthiwa izahamba ku-MDC kaMunzura, lina lizathatha amanyathelo bani?
Kasila kuthandabuza la kancane ukuthi ibandla le-MDC thi lizalwela igama lalo njalo lizalwela imali okumele liyithole under i-political parties finance. UZulu uyakwazi ukuthi uMunzura siwavule kulibandla okokuncane okuthiwa yi-MDC alliance, ngokunjalo kasaqualify ukuthola imali ye-political parties finance. Sikhangelele ukuthi uhulumende weZimbabwe laye ayenze into esemthethweni, atshengise i-quality, impartiality le-fairness ekudistributheni imali le ye-political parties finance. Okwesibili, uMunzura nje lapha ukhuluma nje izaba uma nga ethi khona yena uzavimba i-MDC ukusebenzisa igama lakhe. Igama elithi MDCT ngamabala aku-alphabet, njalo uMunzura kasiyo mnikazi wamabala aku-alphabet.
UMnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikaNkosazana Thokozani Khuphe, umkhokheli wecele le-MDCT, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela amalungiselelo amabandla ezombusazwe kukhetho lwama-by-elections oluzenziwa ngombimbitho. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende weleSouth Africa usekhuthaze zonke izizalwane zakwamanye amazwe eziselizweni ukuthi ziphatheke kuhlelo lokubalwa kwabantu olwenziwa ngoNhlolanja, kodwa ezinye izizalwane zeZimbabwe zithi zikhathazekile ngalesi saziso. UThuso Khumalo usiphala ludaba eseJohannesburg.
Umsekeli kaMphathintambo ofisini kamongameli uNkosikazi Thembisiwe utshela bezindaba ukuthi wonke umuntu ozabe selizweni kusukela mhlaka 3 kusiya mhlaka 28 Nhlolanja kuzamele abe yingxenye yohlelo lokubalwa loba uyafuna kumbe akafuni. Wonke umuntu kuzafuze aphendule imibuzo edlula ikhulu eyingxenye yolwazi oludingwa uhulumende ebantwini.
We also want to reaffirm and reassure South Africans.
Sifuna likhulume iqiniso ngakho konke elikubuzwayo ukuze sithole umbiko weqiniso.
It is not going to be given to any state agency.
Wakhokhela ofisi yezibalo uMnumzana Lisenga Maluleke uthi asikho isizathu esizakwenza kube nomuntu ongabalwayo, ukuqoqela lozabe sebhasini ezulela esiyelizweni lakhe loba ezokwethekela.
Our field workers will be out there to reach out to everyone who finds themselves within the borders of South Africa.
Asilandaba ukuthi uselizweni ngokusemthethweni loba hachi, kodwa wonke umuntu kuzafuze ebalwe.
Status in South Africa, so I don't want to be counted, get counted, legal or illegal.
Labo abalama permit aphelelwa isikhathi bathi loba yini abayipha kulolihlelo iza kwenza ukuthi kube lula ukubalandelela nxa isikhathi somusa abasiphiwe kumaphemithi abo asemisiwe ukusebenza sesiphelile. Ngesinye isizalwane seZimbabwe esingathandanga ukuvezwa igama sithi kubukeka kungaba lobungozi ukuphatheka kulolu hlelo.
Ngoba sinje siyesaba nje ukuhlala la eMzantsi Afrika. So mase besithi thina siyabalwa, asazi ukuthi babala ukuthi bebekwazi ukuthi kulabantu abangaki eSouth Africa, or babala ukuthi bebekwazi ukuthi thina ama-foreigners sihlala kuphi. Ngoba vele kunje sihlala sisesaba. So kuzoba nzima kithi thina abantu bangaphandle ukuthi nathi sibalwe lati njengama-South Africans la. Ngoba asikwazi ukuthi le information iyapi. Ngoba sihlala vele sisevalweni.
Kodwa ke uhulumende uthi konke kuzakhulunywa ngabangena kulolu hlelo kuzasetshenziswa kuphela ehlelweni lolu hatshi kwezinye indawo. Iningi lezalwane zeZimbabwe bathi sebephila ngokwesaba eMzansi njengoba sekule qembu le-Operation Dudula elihamba lizingela abokuza kuthiwe ababuyele kubo. Bathi bakhathazekile njalo langokwanda kwenani lenkokheli zezombusazwe ezitshotshozela ukuxotshwa kwabo. Uhulumende weSouth Africa uthi uzasebenzisa indlela ezintathu zokubala abantu bonke elizweni okuluhlelo oluza kwenziwa iofisi yezibalo e-Statistics South Africa. Abafuna ukuchayelwa ucingo kuzafuze babhalise. Lapho ke abenelisa ukungena ebulenjini be-internet, kuzafuze bangene baphendule yonke imibuzo ephathelene lokubalwa lokho. Kuza kuba lezisebenzi zikahulumende ezangena indawo zonke elizweni zibala labo abangabhalisanga. Melesuto 7 Johannesburg kwele South Africa nginguThuso Khumalo.
Kwezemidlalo. Isifunefune amaqembu omdlalo enguqu adlala esigabeni se-Premier Soccer League edinga abadlali abatsha phambilini kokuphenduka kwemidlalo le enkundleni zemidlalo ngenyanga kaNhlolanja. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Isikhulumeli seqembu le-Highlanders uRonald Moyo onguye ophethe isikhundla sika-Chief Executive Officer weqembu futhi bayazizwa izikhalazo zabanye abalandeli balo ezokuthi liphe ithuba abadlali abasakhulayo kodwa bona bathenge abadlali abangaphathisa iqembu ukuba liphakamise isicoco se-league lonyaka.
Thina kodwa njengeqembu, I think sikhulumile siqala nje ukuthi sikhangelele ukuthatha i-championship. Ngibona ngani lathi sihlale singabangafeli ebafaneni ukubana sithi sesikhathini esinje sesidlale 3 games asinqobi. Singabantu abakhangelele ukuthatha i-championship sesihamba siyathatha umfana kuBoso 90 simlethe lapha sikhangelele asinike ama-results. I think sihlale simfaka i-pressure engekho necessary, so yikho siphume phandle sadinga bona lawa esingathi thina ngama-players an-experience.
Iqembu le-Highlanders selithenge umgadli uStanley Ngala kanye lomdlali wenkabeni yenkundla uRaman Khutsanzira, bobabili abakade bedlalela iqembu le-FC Platinum kanye lonozinti uRafael PTC obe kuqembu le-Triangle. Abafana beBhoso kabaqalisanga kuhle imidlalo ye-league njalo bahlezi endaweni yesithathu zisuka emsileni weNganane belomhlomelo owodwa ngemva kwemidlalo emithathu. Emsileni weNganane kule qembu leBulawayo City lalo elilomhlomelo owodwa njalo umqeqeshi weqembu leli uPhilani Ncube laye uthi udinga abadlali abalesipiliyoni ukuze kuphuke engalaneni.
Okufunakala lesibili yi-experience ku-Premier. Singaqala siwakhalela sibili ama-junior abantwana abajunior abancane kodwa kula nto esiyabe siyenza. Kulesikhathi kumele sibajikele mbijana 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 ama-junior la ezibe right.
Kumaqemba kobulawayo leBulawayo Chiefs lo liqale kuhle kakhulu njalo lihlezi endaweni yesithupha ngemva kokuba lidlale imidlalo emibili. Leli qembu ngelinye lamaqembu amatasatasa ngokuthenga abadlali abatsha njalo unobhala jikelele walo uDumisani Mantula Spanda uthi lo nyaka bazoncintisa ukuphakamisa isicoco se-league.
Angingeke ngithi sisikhamelile ukuthi siphakamise isicoco nokuthi sizasiphakamisa, kodwa engingakutsho ukuthi nxa siliqembu kasikho laphana ku-league ukuthi sigcwalise amanamba kuthi amathimu angu-18 sikhona kuligi ukuthi lathi sidlale ithuba lokuthi siyithathe ligigo, kodwa ngiyitho ukuthi sizayithatha. Engingakutsho ukuthi kulonyaka into lonyaka abantu bangakukhangeleli ukuthi sizaba silwisana lokuthi singalahleli eceleni. Lonyaka sikhona khona phana lathi lapha abanye abakhona.
Iqembu le-Chiefs lithenge abadlali abagoqela u-Obadiah Tarumba, u-Obrel Chirinda, u-Perfect Chikwende kanye lomdlali odabuka elizweni laseGhana u-Dela Akoli. Inhlanganiso ye-Premier Soccer League ikhuphe umbiko ensukwini ezedluleyo isazisa uZulu ukuba imidlalo ye-league izaphenduka mhla zili-12 kuNhlolanja ngemva kokuba imiswe kudedelwa i-KF Vlekisimusi kanye nemidlalo ye-Africa Cup of Nations. Ngiyimele i-Studio 7 ngobulawayo engu-Joseph Njanji.
Woza Woza Friday, my darling. Muli Vigi, uhlelo Woza Friday, sinomculi wengoma zokholo, uPhilani Nleya, osedume kakhulu ngomculo wakhe eSouth Africa laseZimbabwe, yena ecula eseBhilitane. Asizweni exoxa lo msakazi weStudio 7 uEzra Chisas Banda.
Ungene wacacada kwezomculo kuba kuhle ukuthi abalaleli babeyazi imbali yakho ngamafitshane uVukanileya
izalelwe eBulawayo, which means ke ukho ukukhula nje lasesikolweni bentholakala kulezo ndawo. Ugrade 1 saku 4 ngamenzela eGwanda ngasensuka ke ngisiza ePopoma. Ngangena khona eGampu Primary School from grade 4 to grade 7. Secondary school ngayeqala ePlumtree eDombodema uFormando Form 2. Ngisiya eGwanda Flapus Way eWanezi secondary school ngaqedela khona form 3 lo form 4.
Ngoma yakhe entsha esikhathazile enehloko esithi Psalm 23 nenye ethi sihamba noJesu. Uphilane njengabaningi waqala uhlabela esecaweni.
Kwezokucula ngaqala ngisasemncane ngicula esontweni lapha esikhonza khona labazali, but professionally ngiqale last year ukwenza i-first gospel album yami. Ngisebenzisana lojaha okuthiwa nguProsper kuProMax Studios, yena ebese kwelaseSouth Africa eRandile.
Ngicela waza waza Friday ku Studio 7 nxa usanda kuthola umlaleli nguPhilani Leya ocula ezokholo. Abadala bathi indlela ibuzwa kwabaphambili, wena ke bakhona yini abakuncedisayo Philani?
Madlela ngathi ngikhula ngangikwazi ukuthi ukwenza imusic ngiyakwanisa, ngoba yimenze ngizo ngisebenza lo Prosper, yime ongu-producer, yime engenze yonke into. So but wanginika nje amandla ngama-interviews zakhe ukuthi ngikhone lami ukuthi ngiyenze le nto. Hhayi, ngumuntu owangisiza kakhulu.
Kati silomona balaleli leke na umparanga le aphose izwi lokugcina engahambi atho ukuthi umculo wakhe ningawuthola nga.
Ngicela ukubonga bonke eseke banilandela abangenileyo ku YouTube page yami, ba subscribe, ba like. Abafuna i-album liyatholakala ku wonke ama digital platforms afana labo Spotify, labo iTunes and many more. So ngiyabonga lonke eseke lalandela, ngiyabonga.
Bese ikwethezele uPhilani Leya uhlelo waza Woza Friday esibusisa ngomculo wakhe wengoma zokholo. Mpela viki entekeni lonke, igama lami ngezethinga sibanze.
Kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Uhulumende useke thise iziqondiso ze lockdown esithi inani labantu abathelelwa igciwane leli selehlile. Amadale nominations court kobulawayo le Harare ahlale namhlanje esamukela amaphepha abafisa ukuncintisa kukhetho lomabhay elections. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi libe lempela sonto elithukela. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.